Kuyesabisa kuzisebenzi esikuzwayo ukuthi omunye wamadokotela kabonakali. Kuyesabisa ngendlela yokuthi ngumuntu okade ekhuluma emelele abanye bezisebenzi, ekhuluma ngendaba yelungelo lezisebenzi, ekhuluma ngendaba yokuthi izisebenzi kufanele zengezeleleke imali abayikholayo. Indaba ye ma conditions of employment ke ikhangelwe ukuze phela benike abantu kungaba izigulane isevisi ekwanileyo. Kodwa ke akusimangalisi phela ngokuthi asiwakuqala ke umuntu esibona eZimbabwe nje enyamalale. Bakhona asebenyamalale baze batholakala ngemva kwezinyanga. Abanye banyamalala kokuphela abazange befumaniswe ukuthi bangaphi. Inkinga esilayo elizweni lakithi yikho nje abaningi sisithi umbuso esilawo awutshintshanga. Awuchiyananga ke lo mbuso kaMgabe ngokuthi siqale ukubona lokho ngemva ngesikhathi sikaMgabe. Sibona ke lalabo abakhona okwamanje baqhubekela phambili besenza into efana nayo.
Kodwa ke uhulumende uthi yena laye ukhathazekile ngalokho okwenzakeleyo njalo usedinga adingisisa ukuthi kuhambe njani.
Likhangele ke baba inamba ezisetshenzisiweyo ekuqaleni kumela ama messages benethusela yizo inamba ezasetshenziswa bethumela mina ama messages yizinamba esanika amapolisa ukuthi lezi namba yizinamba ezisetshenziswayo ekuthuseleni abantu. Singathi uhulumende uyehluleka ukuba kwazi ukuthi ubani phakathi kwelizwe osebenzisa inamba ze-econet njengoba sikwazi sokokuthi inamba ziyarejesta. Singathi uhulumende uyehluleka yini ukutracker abekwazi ukuthi lo muntu osebenzisa lezi namba ngubani, ngoba phela lo muntu umuntu uye nalo umuntu onguye omthetheyo, nguye umuntu kade emethusela, nguye umuntu owasethuselayo, basithumela inhlamvu, basibhalela izincwadi. Uhulumende ngokwakhe ngokubona kwethu sibone ngani nje uhulumende acha ngomunye uyakwazi ukuthi udokotela lo ukuphi.